umama uLinda Masarira wabalilunga lephathi ngesikhathi abantu abaningi abakhuluma kathi sibe ngekho ngezinyaka yabo 2000 iqalise ukungena eBulawayo South wake wahlale wange njalo waye active upolitics wake wahlale eHarare njalo active kweMDCT kodwa ngamanye amalunga ke aqala ukungahambisani kahle kahle ngenhlelo zephathi ngomunye kwangena even la kubandla lePDP ngesikhathi obabutenda ibithi bephuma kuMDCT ekhokhelwa ngubabusangirayo obawangena lakho ezama ukunanzelela ukubana iconstitution iyalandelwa yini idemocracy iyalandelwa yini ngomunye walaba abantu akade besiphi isixwayiso ngasese kathi ke kwasokunanzeleleka ukubana kuconstitution yephathi ukuze kungene labanye abantu ngoba lenanzelela ukuthi emphakathini kulabantu abaningi esingathi ngama special interest groups kulabanye abantu abangaba nje bengekho kuma structures ephathi but kuyikuthi kukhona okuqakathekileyo abangakupha ezivalu o okungaba ligugu ekuqhubekiseni phambili izinqumo zebandla ngakho ke ibandla lethu le MDCT lokho likwenze lingakhangelelanga yena umama uMasarira but likhangelele ukubana kuzamele kungene abantu abangeke bangene ordinarily abanjengaba ngabantu abakumelela abantu maybe abaphila belokugogeka abantu abalezi into ezithile nje eziningi ezingafuneki ukubana iparty ibaphe indlebe ibaphe ithuba
ngamanye amazwi Dube Ncangu uthola kuhle uthi liguqule isisekelo sombuso wenu yikho nje abantu abafana labo Linda Masarira belitholile ithuba lokungena
ye kuyikho sikile okwenzakeleyo
udaba lwabo Masarira labanye bakhe lolu kalusoze lulixothele abalandeli ngoba bakhona abanye abakhono nayo ngalo
abakhona nayo abalihle kanyana singathi ngama-delegates akadevela e-South African province kuphela ababalisela u-youth chairperson wakhona u-organizing secretary wakhona lo munye akade i-delegate from e-Johannesburg district.